ungangizisisa kakuhle kuthiwa ama-test kits la azaqalisa ukutholakala ngenyanga kaJanuwari. Khathesi sibone indwendwe kwamanye ama-states, ngikhangele eNew York, indwendwe zabantu abamelele ukuthi bahlolwe kodwa abenelisi ukuthi bahlolwe masinyane bathole ama-results. Kumbe ngithi impumela masinyane. Ukumelela ama-test kits la aze abe khona ngoJanuwari, kusukela khathesi kuze kube yileso sikhathi abantu bazabe besenzani. Sikhangelane lohlupho lona lolo lokuthi khathesi vele ama-testing centers akhona khathesi ayehluleka, awenelisi ukuthi atest abantu ngesikhathi. So angazi-ke ukuthi umongameli Biden baza kucacisa njani, kumbe baza kuqhuba njani, kumbe bazaluqhuba njani lolu hlelo olokuthi abantu batheste. Khathesi sikhangele ukuthi abantu bahamba ikhisimusi, abantu abaningi bebekhangelela ukuthi nga bayahlolwa bengakayi kwethekelela kwezinye izindawo, umuntu aphakame engena phakathi kohambo ekwazi ukuthi ulomkhuhlane kumbe kalawo. Iningi nxa umuntu ezabakwazi ukuthi ulomkhuhlane asazisalele, ikakhulu nxa kungumuntu oyingxenye kade efuna ukuvakatshela abazali asebekhulile. So lona kuludaba oluhle nje ukuthi sokuzatholakala ama-test kits. Omunye umbuzo ongaba khona iwona lo ukuthi ama-results azabetholakala nini, ngoba sibona ukuthi even khathesi abantu bayazama ukutesta engumuntu ahlale 2 weeks engakwazi ukuthi impumela imi njani, kumbe engxenye ekwedlule khonapho.
Ulubona njani udaba lokuthi umkhakha we-Omicron yiwo osubhahile osuhlasela ngamandla khonapha eMelika?
Udaba lokumemetheka kwe-Omicron hayi ludaba olwethusayo sibili, ngoba sibonele ukuthi kuma-states amaningi izibhedlela sezigcwala, seziqalisa ukugcwala. Abantu abasebenza ezibhedlela bakhathele, odokotela, omongi, omongikazi bayakhala ukuthi hayi umsebenzi usesebamningi kakhulu. Njalo ngike ngabala kusukane ezedluleyo ukuthi abanye abasebenza kwezempilakahle sebephakamisa izandla phezulu ukuthi hayi asisenelisi ukusebenza. Ngizwile njalo kodwa umongameli Biden ethembisa ukuthi uzakwengezelela abakubutho abaza kuyancedisa ezibhedlela phezu kwabanye vele abavele bekhona abancedisayo ezibhedlela. Wakhuluma njalo ngokuthi impahla zokuvikela okuthiwa ngama-PPE uhulumende wakhe uzabona ukuthi abezibhedlela bayatholiswa lokho ukuze basebenze bevikelekile. Kuyinto enhle lokho. Ukumemetheka kwe-Omicron yekuyethusa sibili, njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi sokulomuntu owakuqala osebhubhile khonapha kwele America. Khathesi abantu bekhangelane lekhefu lekhisimusi. Ngimzile lo mongameli eqonqosela ukuthi abantu bakithi kabagqoka amamaski, abantu kabahlaba amajekiseni okuvikela, abantu kabaqaphele, kabazama ukuzivikela sibili ngazo zonke indlela eziqonqoselwa ngababona ngezempilakahle.